Laloba umhlangano lo ubujonge ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe ibandla elibusayo eleZANU PF belingabuyanga njalo amabandla lawa asole ukungabi khona kwalo bethi yilo eliqala ubudlwangudlwangu. Unkosikazi Thamani Moyo olilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe njalo engukhansila ka-Ward 15 ngomunye wabasole ukungabi khona kwebandla leZANU PF.
Reconciliation leyi ebuyayo kathesi ibuya lama commissioner mina ngibona ngathi iphuzile baphuzile ukuthi bayilethe into kwakumele ukuthi ilethwe kudala. So nxa isibuya kathesi ngibona ukuthi ngaqeda i-hatred ekhona ebantwini ngoba kathesi zidizi abantu siyalwa sidivided sisilwa langomhlobo njalo sisilwa ngokuyeyisana langobulili.
Omunye njalo obekulo umhlangano unkosikazi Desang Nare olilunga leZipra kanye leZaphu usole ukubunjwa kwekhomishini exwayisa ukuthi isebenze kakhulu emaphandleni labantu abayibo abahlukuluzwa ngumbhuqazo wegugurawundi.
Kumele iqalisele from the roots, from the ground, especially emakhaya ukulabantu ababa affected okuzwayo. Ngoba kulabantu vele ababa affected ukunxa ufika khona ekhaya lakho umbuza umuntu ukuthi kanti lapha kwenzakalani vele ngakuphendula uyaqala ngokukhala. Indaba yakhona ayikho lula and nxa behamba abantu be-peace and reconciliation laba they should make sure ukuthi lapho bahamba khona bahamba labantu abazwa i-language bangehambi bechende amathayi begqoka isitiletho ngoba ngale bazagijima.
Umnumzana Kenneth Magwizi obona ngokukhitshwa kwembiko kuZipra uthi ikhomishini le ifana lempisi exosha imbuzi egangeni kuyiyo njalo ehleli esibayeni.
So if 5 years lezi ezizeleyo for this government ku-constitution angiboni zizazala lutho ngoba yona i-commission le ama-handlers ayo yi-ZANU PF and yena i-head of state yena ngokwakhe waba involved ku-ZANU PF nguye owayengunkulunkulu wokutsho ukuthi umuntu uyaphila kumbe uyabulawa ekugcineni. So angimboni engaba ngumuntu oza kuyabikelwa ukuthi abantu bakhalaza besithi khona kuzabanceda labo bantu ngoba yena enguye owayeqhuba abantu ukuthi babulawa.
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.